Isikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ku-Studio 7, ngolesibili mhlaka 17 Mabasa 2018 ngo-Kip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana kumele balondolozwe kiyo yonke imihlobo yokuhlukunyezwa. Kumele njalo bafundiswe babe lolwazi lokunanzelela imihlobo yokuhlukunyezwa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzela abantwana idili eHarare lokwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe kusasa.
Emkhundleni lapha emthethwandaba besikhangelane lo daba olulethwe libandla le-MDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe no-Abednego Bhebhe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimboli lamalogo ebandla lelo.
Umkhokeli welinye lamacele e-MDCT unkosikazana Thokozani Khuphe usemthethwandaba waphezulu oye-High Court lamuhla ephikisa isinqumo sokusetshenziswa kwebizo lempawu zaleli bandla. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eBrithani leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwanye amazwe ukuthi bazovula amafektali eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwesilinganiso sabantwana abaqhubeka behlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukudlengulwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulela amazwi kumbiko wakhe emkhosini wedili alenzele abantwana enkundleni yeCity Sports Center eHarare ukwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana besikolo abavela ezigabeni ezilitshumi zelizwe bamukele ngenjabulo enkulu ukufika kukamongameli Emmerson Mnangagwa enkundleni ekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa kanye leziphathamandla zikahulumende eCity Sports Center. Umnangagwa uthethe leli thuba ukuxwayisa abazali ukuba banakekele abantwana ukwenqabela ukuhlukumezwa kwabo.
Abantwana kumele balondolozwe kiyo yonke imihlobo yokuhlukunyezwa. Kumele njalo bafundiswe babe lolwazi lokunanzelela imihlobo yokuhlukunyezwa.
Esinye seziphathamandla kugatsha lwezemfundo umnumzana Paul Damasani ugcizelele amazwi kaMnangagwa. Abantwana bakhuthazwa ukumangalela labo ababahlukumezayo ngendlela ezehlukeneyo ebadaleni lasemapholiseni kungelani lokuba ngubani okwenzileyo lokho. Uhulumende yena uthi uzodlala indima yakhe ekuvikeleni abantwana ngendlela ezehlukeneyo ikakhulu esebenzisa imithetho yelizwe. Uthi zizojeziswa kanzima iziganyi ezihlukumeza abantwana kungakhathalekile ukuthi zinezikhundla bani kunhlangothi zempilo. Bayaqonqoselwa abantwana ukuthi baziphathe njalo behlukane lezokusebenzisa okudakayo. Bekule micimbicimbi yokulibazisa bonke abakade bekulombuthano ogoqela umculo wengoma zomdabu kunye nomhlabelelo osakhulayo olodumo owaziwa ngelokuthi Killer T. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
IZimbabwe kusasa inanza usuku lokuthola uzibuse loba nje iningi labantu lilembono ehlukeneyo ngaleli langa besithi inkinga ababhekane lazo azikhombisi ukuba ilizwe lathola uzibuse. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Kusasa abantu bakhangelelwe ukuyabuthana enkundleni eye White City Stadium ngobulawayo lapho umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosazana Angeline Masuku akhangelelwe ukwethula inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokunanza ilanga likazibuse. Abezomvikela abasakhulayo labaculi abehlukeneyo bakhangelelwe ukwethula imidlalo ehlukeneyo yokujabulisa uZulu ozakulo umkhosi. Inhlanganiso ezizimeleyo uZulu kunye namabandla ezombusazwe aveze imbono yabo ehlukeneyo ngaleli langa kodwa bethi yebo sekulilanga nje abalihloniphayo ngoba akukho okukhombisa ukuba balijabulele bayadubeka. Isikhulumi senkosi umzilikazi wesibili umnumzana Greta Sibanda uthi njengomthwakazi kunzima ukuthi leli langa balijabulele ngoba lokhe bephila nzima ukwedlula lasembusweni wabahuquluzi benotho.
Elanga likazibuse thina njengabakomthwakazi kuba nzima ukuthi sibe lakho esingathi sibe sikulungiselele ngoba thina njengomthwakazi sivela sikayithole independence. So ukuthi sithokoze ngaleli langa angiboni ukuthi komthwakazi kuyasebenza.
Umqoqi jikelele wenhlelo webandla le-PDP umnumzana Sengezo Chabangu laye uvumelane loSibanda esola umbuso webutho ethi ayisikho abakukhangeleleyo ukuthi libuse.
Ilizwe leZimbabwe singeke sikhuthaze uZulu ukuthi akhankase njalo ahloniphe ukuthathwa kwelizwe ngamasotsha. Abantu beZimbabwe balilwela ilizwe leli bencedisana njalo lamasotsha ukuthi balikhulule. Amasotsha kakhululanga ilizwe ukuthi basibuse.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Helen Mpofu uthi akula okokujabulela ngaleli langa angakutsho yikukhuthaza abantu ukuba abaphume bayebhalisela ukuvota ukuze bazikhulule ebugqilini obukhona.
Ilanga le-independence likhanya akula malungiselelo. Thina njengamaZimbabweans siphongu-celebrate ukuthi lilanga nje elakhululwa ilizwe ngo-1980. IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe beregister ngoba lokhu kuvuliwe. Beregister sikhulule iZimbabwe.
Kusasa iZimbabwe inanza uzibuse wesimashumi amathathu lasificaminwemibili okwakuqala ingekho phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe kodwa abantu bathi akula nguquko asebethe bayibona kusukela ilizwe lithatha uzibuse ngoba baphakathi kobuyanga obudlulisileyo. Iningi labantu liyadubeka alilamisebenzi ezibhedlela odokotela labongi bakhalala imisebenzi amabhanga awalamali imigwaqo ifile indlala ibambile kuthi labafundi abanamali yokuya esikolo njalo abaphila ngcono ezweni ngabasembusweni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ezinye zezakhamizi zeHarare zithi azila lutho ezingalutsho ngemikhosi yokunanza uzibuse ekhona kusasa ngoba iningi lazo azikaboni ubungcono bombuso weZANU-PF kusukela ngo-1980. Kodwa kunezinye njalo ezithi leli langa kumele liqakathekiswe ngoba abalwa impi yenkululeko banikela impilo yabo ukuze abantu abansundu bazibuse. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Esinye salabo abangela abakukhangeleleyo ngaleli langa ngosakhulayo umnumzana Trevor Gumbo othi abalwa impi yenkululeko yibo asebebone ilizwe bephatha uZulu uchapa njalo besala ukusuka ezikhundleni.
Hayi, eqinisweni mfowethu, i-independence thinasibona ukuqakatheka kwayo. Wasingaqakathekisa i-independence kuyafana nokuthi sesiqakathekisa bona abathi vala impi. Laba abathi vala impi abafuni ukushiya izikhundla zakhona ngoba bathi bona baleli lizwe sokutho ukuthi izikhundla zakhona ngezabo.
UThabani Nyathi uthi njengabatsha abasabona ukuqakatheka kwelanga leli selikhanya lingelani labo.
Significance down the line thina kithi ebantwini abayintsha asisakuboni because xa sikhangelele ukuthi sibe siphile elizweni eliku-independence elizibusayo ukubusa kwangikhona kuhlukile ngoba ababusi babazibusayo thina asibuswa ngoba kulento eziningi esingazibenefitiye njengabantwana abancane njengentsha njengesizwe. So isignificance ye independence elanga lezibusi kanye iquality kangako njalo kanye boni ilokhu isinto eyiyo.
Ingcitshi zombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe leli langa linikeza uZulu isikhathi sokukhumbula lapho avela khona nokuzinikeza okwenziwa ngabalela uZibuse.
Ilanga lokuthakazelela uZibuse lisenza sinanzelele ukuthi lapho esavela khona kwakungekho lula, njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende alondoloze amalungelo abantu. Kuqakathekile ukuthi uhulumende anqande konke okungayenza ukuthi ilizwe libuyele kulabo ababesithathele umkhonomi lokuzibusa kwethu lobuluntu bethu njengezizalwane zaseZimbabwe.
Osakhulayo unkosikazi Thandeka Mabhena uthe uZibuse wabatsha usekhatshana njalo leli langa alitsho lutho kuye.
Ilanga le-independence liyilanga elibaluleke kakhulu embalini yeZimbabwe ngoba liyilanga eZimbabwe eyathola ukuzibusa okugcweleyo, esingathi ukuzibusa okugcweleyo ngoba ngokubhalwe ephepheni. Kodwa nxa sesikunanzelela kuhle kuhle akukho ukuzibusa lokuyana, kwaba yikukhululeka ekubusweni ngabalungu, kodwa sisiya kubuswa ngumuntu omnyama. Ingakho akula sisindi ukuthi kuthiwe sisakhululeka thina silokhe sisavandezelwa ngomunye umuntu omnyama. Ukuzibusa kwethu kulokhe kusasekhatshana.
Izizalwane zeZimbabwe phakathi kwelizwe nalezo ezisemazweni zizabe zinanza iminyaka engamatshumi ayisitshiyagalombili. Ilizwe lathola uZibuse kusasa mhlaka 18 Mabasa ngesikhathi uZulu ekhala ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akatshengisi inguquko kulokamnumzana Robert Mugabe ukunakekela uZulu labatsha. UMnangagwa uzabe esemkhosini omkhulu ozenzelwa eNational Sports Stadium ozagqitshwa ngomdlalo omkhulu wenguqu phakathi kweqembu elimele iZimbabwe elakweBotswana. Limele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Le iStudio 7 lisizwa sisakaza siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC.
Direct from Washington, the Voice of America.
Umkhokheli welinye lamacele eMTC unkosazana Thokozani Khuphe ubesemthethwandaba wephezulu uhighcourt lamhla ephikisa isinqumo selinye icele laleli bandla elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa esimvimba ukuthi angasebenzisi ibizo lokuthi MTCT kanye lempawu zebandla leli. Ubathabele Masuku usathulela lolu daba.
Obesahlulela udaba lolu e-High Court ngumnumzana Francis Bere, njalo yena uthe usafuna isikhathi sokuhlaziya, ngakho ke umthethwandaba uzoqhubeka uhlala ngeviki ezayo mhlaka 24 Mabasa. Umnumzana Lucas Nkomo obemele icele likaChamisa uthi bebesemthethwandaba bezama ukuvimba unkosazana Thokozani Khuphe ukuthi engasebenzisi ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu zalo.
Emkhundleni lapho emthethwandaba besikhangelane lo daba olulethwe libandla le-MDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe no-Abednego Bebe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimboli lamalogo ebandla lelo uma besenza umkhankaso wabo ngaleli iqembu asebelibumba abalibiza bethi MTC labo.
Obemele icele likaMakhuphe umnumzana Love More Maduku yena uthi uMakhuphe nguye okumele asebenzise ibizo lelo, njalo ikhomishini ebona ngezokhetho izaphathisa ukuhluza lolu daba.
Zotanga lisita umisista uyakudala nokuthi vakhuphe vakasuiwa nevamwe vavo.
Lemthe besimthetha ndaba ngobamba uMakhuphe isuwa nabanye bakhe besithi ingasebenzisi ibizo le-MTC kanye lamakhalazi lokunye. Ngakho silapha sithi indaba le ingakayiphambili ivele i-MTC ngubani, ngoba uMakhuphe nguye umongameli osemthethweni kusukela ngesikhathi kubhubha uTsvangirai. Njalo sithi akula ndingeko yokugijima ngoba lokhu kuzalungiseka ngesikhathi sesisiya ekhethweni. Okwamanje sesilinde ukuthi sizwe isinqumo sodaba lolu ngeviki ezayo.
Osekela uMakhuphe unkosikazi Thamani moyo. Utheka lansolo ngokwenzakele emthethwandaba.
Angilansolo lakho ngibona ngani njoba angithi akukapheli kuthiwa izaba izangena futhi nge Tuesday lapho kuzaba khona le final esizayizwa ukuthi kuhamba njani.
Ukuxabana phakathi kwebandla le-MDCT kuqale ngesikhathi owaye ngumongameli webandla lelo uMui uMorgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ababili khona kuvele kulo makhuphe. Ngemva kokubhubha kukaTsvangirai, idale le-National Executive Council yakhetha uChamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla kwasekuxotshwa uMakhuphe. Okuyikho osekukhokhele ekuthini amacele womabili aqale ukulwela ukusebenzisa ibizo lokuthi MDCT. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo olezi connection namuhla sixoxa ngelanga lokuthola uzibuse ele independence lona elinanzwa kusasa. Kambe lichoni lelilanga kini njengabasakhulayo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungamile Nkomo.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eBritane leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bavule amafektali abo kwele Zimbabwe. Kodwa kulabanye njalo abathi iziphathamandla lezi zingaphumelela ukwenza lokhu.
Okwamanje umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe uRetired Major General Sibusiso Moyo, uMnumzana Patrick Chinamasa okuhlangothi lwezemali kanye losibalukhulu webhanga elikhulu leZimbabwe uMnumzana John Manguja bakwale Melika lapho abahlangana khona labo somabhizimusi. Kulezinye njalo iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezixoxisana labo somabhizimusi kweleBhilitani ngokuyavula amafektali kweleZimbabwe. Umoyo uthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshengisa ukuthi balakho ukuyavula amabhizimusi abo eZimbabwe.
Bathabile ukuthi sivuyile sizobatshela ngomumo oyenzakalayo eZimbabwe. Bathi bona sebe clear ngemvelo and ngedirection esesiyithathayo ukuthi siyilungisise ilizwe langkhona.
Kodwa ke ingcwedi kwezomnotho ezimele yodwa uMnumzana Arnold Ndlovu uthi akulalutho oluzaphuma kuhambo ezenziwa iziphathamandla zikahulumende.
Ukuhamba kukhangelelwe sibili ngoba indoda edingayo ayisho angeke idinge ihlezi phansi. Ukuhamba kwabo akakumangalisi ngingakufanga leyo ndlela, kodwa intombi ayisihambi siyakhombisa. Anxaka lesikuyi ukuthi into sezatshintsha. Nxa ivele yona inhle isithombile, amajaha ayibona ukuthi hayi leya ntombi isithombile. And ungakhohlwa khona vele amehlo omhlaba wonke vele ade eseZimbabwe. Akula okutsha abangakuveza. Into enkulu yukuthi baveze isimo esikhangayo sikahulumende esizenza khona lo muntu olemali angabi lokwesaba.
UNdlovu ugcizelele esithi osomabhizimusi bakwamanye amazwe besaba ukuthi umumo wezombusazwe ungaba mubi kakhulu njengoba ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzayo.
Into enkulu ingxaki abazihlandayo yokuthi khathe silanda ukhetho, so baningi abathandabuza khona kuyawela ngathi.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Phesi Mcijo, ingcwethi kwezokudlelana kwezisebenzi lohulumende.
Akulalutho engibona ukuthi baza kuya lalo ngoba uzothola ukuthi esemabhuzimusi ngabantu abalemali zabo abafuna ukuthi bayezifaka lapho okusebenzeka khona. Kukanti-ke behlulekile ukusebenza for the past 38 years, lokhu beyiphathi inye, lokhu bele same manifesto, same policies, indlela ezifananayo.
UMcijo uphinde wathi abanye osomabhizimusi lokhu besethuswa ngumthetho wokwabela umnotho abansundu kweleZimbabwe kwe-Indigenization Act. Loba nje usanda kukulwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Engwaziyo, namosoma pivnusi, kuti basa kangele futyo kuti kona ma-election baza handisa njani. Yenwa loku ngena kwabo, bangena ngenzela ekanya ingakwetaka.
Bako nanjalo abalimibono engafanile kandlovu lomcijo. Omunye wabo ngukansila wakobulawayo unkosikazi Lilian Mlilo.
Ngibona ngani bakubangene lisathuthi bakwenze khona lokho. Ngisho ngokuthi isituation eZimbabwe andibona yiba basukile bebona umumo seZimbabwe ukuthi abantu bathwele nzima njani bafuna imisebenzi. Abantu bathwele nzima ngesimo lesi esikhona esisiya kuso lesama elections. Sibangathi bekhulumisana labo ukuthi babuye ku-election esedlulile ngibona ngani bangafuzi.
Osekela ibandla lezano PF umnumzana Believe Gawule laye uthi zisebenza kadalala iziphathamandla zikahulumende ezidinga osomabhizimusi bakwabanye amazwe.
Into abayenzayo sibili izaluthola usekelo olukhulu kakhulu kwabamabhizinisi ngoba umpresident uhle waseqala egijima esehle egijima esithi yena hhayi iZimbabwe ivulile amasango ama-investors ababuye bezoinvesta eZimbabwe.
Uphinde wathi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshelwa amanga ngabantu abakumabandla aphikisa elibusayo.
Yibo abantu abasisapotetha inhlelo zethu ezokuthi ilizwe lethu lithuthuke phasi phambili ngokubabona bafuna ukuthi ngelinye ilanga kodwa abakukhalelayo ukuthi bavuke bebusa ukuthi into zilunge ngabalandaba lakho lokho kodwa bona bakhalela ukuthi kona kwala kuhlale izinto zihlala zilukhuni eZimbabwe bengavumi njalo sokulo tshintsho bengavumi nje ngokuthi bona bafuna ukuzilungiselela bona.
Undlovu uthi uhulumende weZimbabwe uphila ngamanga kuphela hathi izenzo.
Kulowo uhulumende lo sesize izithembiso ezinhle kakhulu but singabantu abahlanisileyo thina sesazizo izithembiso ezokuqala ngabe sikhala sizitshelwa njalo nje yiyo yona leli ibandla lezanup f. So amadoda lawo khona okukhulu abaza kutshintsha mbe asebekwenzile ukuthi sithembe ukuthi baza kuguqula izinto hhayi angubone njalo uyakukhombisa phandle ungakakhonjwa ngikhaya lako futhi hhayi akusize kukuncedile ngoba ngabe buye osomabhizinisi abana kumele bemukelwe yithi kuyukuthina sesitshengisa injabulo nalokho sesikhali sitshengisa kuthanda abuza thobi sikubona sithanda ukhetho imona zani ukudlalisa nje kwama-resources esivele esingelawo.
Ilizwe leZimbabwe elagcina ukuthola usekelo lwezemali oluvela emazweni atshiyeneyo ngomnyaka ka-1999 lizama ukuvuselela umnotho ngaphansi kukahulumende kaMnangagwa wasusa umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli esikhundleni nyakenye.
Ikubekela pambili sehluleka ukunqoba iqembu lomdlalo wenguqu eleDynamos emidlalweni yalonyaka eyeCastle Laga Premier Soccer League. UJoseph Njanji usathulela lolu daba.
Isimo sengalani ngemva kwemidlalo yezithupha kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League siveza ukuba iqembu leDynamos lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane yile miklomelo emithathu. Le miklomelo liyithole ngemva kokuba libe ngutshikile obhanqa emidlalweni emithathu ukuthi kweminye emithathu linqotshiwe. Umsekeli weqembu leDynamos uNyasha Chiweshe uthi akaselalo ithemba elokuba iqembu leDynamos likhona lizavuka lincintise ukuphakamisa isicoco.
Hayi, mina ngikho yipi ngendlela ithimu yenza ngakhona. Hayi, siyaresu fight kanje relegation ngu-90 minutes esikhona lapho soko fight relegation yinto esikhona ola kuphika. Hayi, into zivele zaphambaniseka kuphuma inkulumo zalo wade kuthiwa kabhadala imali zakhe lama players. Ikwapho uphamansi yonke ndakhona ukuthi every season you are building team ngathi every season kokubuya yilo kwezenini team kwakho because ama players every season abalile inxa ukuthi abakeep imali.
Iqembu leDynamos leze PC Caribe elihlezi emsileni wengalane le miklomelo emibili yiwo kuphela amaqembu angakanqobi kumidlalo yalonyaka. Phezu kwengalane iqembu leFC Platinum yilo eselihlezi esinqongweni ngemva kokunqoba ele Harare City nge-3-1 ngomgqibelo. Kwathi lelo ebelikhokhela emavikini ayedlileyo elenkeza iPlatinum lona laba ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Shabani Mine. Zombili izimbamgodi zelitshe lePlatinum zile miklomelo elitshumi lesithupha iqembu ngalinye kodwa ele-FC Platinum lihlezi phezulu ngoba lihlohle kaningi. Iqembu elisile ngesikhala senalithi yawugunyulweni kwisigaba saphezulu elebulawayo esithi kuzamele libophe ziqine njengoba liyala lilokhu lisehla engalaneni yemiklomelo njengoba seliphenduke umthajuzwa. Abafana bakamasipala wedolobha lakobulawayo basendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwenkalane yemiklomelo bele miklomelo emine. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezingiqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo kuFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Wathi sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele Bangladesh uyayilandula imbiko ethulwe ngele Neymar elithi libisele ekhaya iziphepheli zohlobo lweRohingya ezimbalwa. Ikansili ebona ngezomvikela kunhlanganiso yamanyano ngomazwe omhlaba eUnited Nations Security Council zisole kakhulu ukuhlaselwa kwenkamba yebutho layo ngenyakatho yeleMali. Isikhulumeli sebutho elilondoloza ukuthula kule Mali sibika ukuba kubulewe isotsha elidabuka kwele Burkina Faso ekuhlaselweni kwenkamba yeTimbuktu. Walimala amanye amasotsha ambalwa akuqela ayisikhombisa adabuka kwele France. Sesiyalitshayela ke ezomculo sitshaye ke iSoul Brothers like lizwele sibo ukuthi sinambithe kancane. Ngokandakanda labo phela ama Soul Brothers besithi uSomandla. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzele abantwana idili yeHarare lamhla lokwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe elikhona kusasa. umkhokheli welinye lamacele le-MTC uNkosazana Thokozani Khuphe ubesesimthethwandaba waphezulu e-High Court namhla ephikisa isinqumo sokusetshenziswa kwebizo lempawu zaleli bandla. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eleBritane leMelika zizakwanelisa ukuganga osomabhizinisi bakwanye bakwamanye amazwe ukuthi bazovula amafektali eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo onke ebusuku.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.